Ngithabe kakhulu ngethuba leli ngiphiweyo ukubana ngibe part of iqembu leli elambe i-USAID. Kutho khulu kakhulu ngoba ithuba lingatholakali kalula.
Kuyini kahle kahle okwenzayo empilweni?
Mina ngenza ama-videos for ama-music videos. Ngenza ama-video njalo inhlelo ze-TV. Ngenza njalo i-project okuthiwa yi-On the TV esiyenza lapha eBulawayo, basically esupporta ama-entertainment yakhona apha kuBulawayo.
Isekela ngayiphi indlela, isebenza njani?
So into esenza ku-On the TV ukuthi sinikeza amathuba okubana sinikeze i-exposure kuma-artists aweBulawayo. Esenanzelela thina ukuthi iningi labo abathola ithuba lokuthi bephuma kuma-TV ethu ngenxa yokuthi babekhompyutha lama-artist amakhulu lama-celebrity, kodwa so sitho ukuthi laba abama-artist amancane balitholile lelo thuba. So thina sisebenzisa i-online media basically ukuthi si-create ama-programs online asupporta i-entertainment yakoBulawayo.
Zitholakala kuziphi inkundla inhlelo okhuluma ngazo lezi?
Okwakathi sisebenzisa ikakhulu YouTube le-Facebook ukubana sicreate ama-videos esingathi thina ngama-episodes awe-entertainment abelandela kakhulu ama-events ayenzakalayo abe-organize ngamathisona la amancane amaningi kakhulu abekhonapha koBulawayo isikhathi esiningi.
Liyabuya ngeviki ezayo, uzaba uqhuba izifundo zani njalo uyoba ukuliphi ikolishi?
Okay, so mina bangifake e-University of New Mexico. Lapho sebesifunda kakhulu mayelana business and entrepreneurship khona ngale.
Kuyini kahle kahle okhangelela ukukufunda?
Ngale ngikhangelela ukuthi mhlawumbe ngingathola kakhulu izifundo mayelana ngokwenza indaba zinto zama-business, ukuthi mhlawumbe ngingenza njani ama-project engiwenzayo ukuthi ngenze ukuthi abe i-business engabi inkulu mhlawumbe. Njalo ngikhangelela ukuthi ngingakhonektha kumbe ngathi ukuxhumana labanye ama-African leaders khona ngale lapho esebesikhona kanye lamanye ama-leaders akhona ngale i-USA, ukuthi mhlawumbe sebe singatholi ama-mentorship lama-ideas ukubona sikhule njani ku-business.